kula ma subject athize esiwa offer owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, le PE. Kanti ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama subject nasilokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo engezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngaleso sikhathi, ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo abafuthekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazi basalele emuva, ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana, yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini. So abantwana akumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisi ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations abo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo, sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamaningi.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp, okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihluleka ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo. But kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo, hhayi luhlelo olubancedisayo kakhulu. Enye njalo inkinga nyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage, so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bese kusiba nzima, ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisi ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiwo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu, ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini, so abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abalamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumbe abangenelisi ukuxhumana lathi, hhayi kulusizo olukhulu kakhulu. Silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngaleyi program, kodwa ngenxa ye-lockdown, ngoba uhulumende ulesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke, lathi njengababalisi silesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo? Ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelo lolu sifundisa bonke abantwana, asikhethi whether ngowemaphandleni kumbe ngowemadolobheni kumbe ngowangaphi. Amalgamated Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhonapha leZimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi leso esinzima ese-lockdown.